VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwazi omuhle, olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 18 na kunhlolanja 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So we had three persons earlier on the suspended list, and then we had two persons on the active list under active application of those measures. That is a former presidential couple.
Umeli we European Union eZimbabwe uthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga labanye abathathu bazaqhubeka bekuluhlu lwezijeziso zenotho.
Amanzi avalwa ngeke ukuphathela kathesi ngikhuluma sowavaliwe. Hayi izindlu eziningi eziningi azila manzi. Mina ngangilesikwerede se-480 babuya bazovala. Ngasi ngela manzi endlini sesibuya sithatha esibholaneni la.
Izisebenzi zekhansili yakobulawayo ziphakathi kokuhamba zivalela izakhamizi amanzi ezindlini ezilezikwelete kumasipala. Abagaya impuphu batshele amalunga ePhalamende namuhla ukuba kulabanye babo abathengisela umumbu kwele-DRC. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli we European Union eZimbabwe umnumzana Timo O'Connor uthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga labanye abathathu bazaqhubeka bekuluhlu lwezijeziso ezifakwe eceleni okwamanje. Andubana umanyano lo uze usuthiseke ukuthi sokube lenguquko kwezombusazwe lokuthi uhulumende weZANU-PF usehlonipha amalungelo oluntu. Umsakazo weStudio 7 ubike izolo ukuthi izijeziso lezi sezisusiwe, kodwa lokhu akuqondanga. Cacisa umbiko wabo abawethule izolo, u-ambasada O'Connor uthe inguquko esibe khona kuphela kudaba lwezijeziso ngeyokuthi besule igama likamnumzana Robert Mugabe ngoba sowabhubha, njalo basusa umkakhe uGrace Mugabe kuluhlu lwezijeziso ebezisebenza bamfaka kuluhlu olubekwe eceleni okwamanje olulotshiwe ngalomholi wamabutho umnumzana Philip Valerio Spanda kanye lowake waba kubutho kodwa usengumphathintambo wezokulima umnumzana Perence Shiri. Abani laba lokhe bephansi kwezijeziso ze-EU lanxa nje zibekwe eceleni okwamanje. Inkampani yamabutho eZimbabwe Defence Industries yona iphansi kwezijeziso ezisebenzayo, njalo kayivunyelwa ukuthenga izikhali emazweni ase-Europe. U-ambasada O'Connor uthi izijeziso zonke lezi ziza kwesulwa nxa i-EU isisuthiseka ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngurhulumende weZANU-PF. Nangu echasisa.
We had a number of individuals who were under those restrictive measures, as an assets freeze and visa ban. So we
bekulabantu abathathu kuluhlu lwesijeziso ze-EU olubekwe eceleni okwamanje. Kuluhlu lwesijeziso olusebenzayo bekulabantu ababili, umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace Mugabe. Umgabe usekhishiwe kuzijeziso njengoba sowabhubha. Umkakhe uGrace yena sesimkhiphile kuluhlu lwesijeziso ebezisebenza, samfaka kuluhlu lwesijeziso zabanye abathathu labana olubekwe eceleni okwamanje. Ngokunjalo sesilabantu abane abalokhe betheswe izijeziso yi-EU kodwa zisabekwe eceleni lezo zijeziso.
U-ambasada O'Connor uyilandule njalo imbiko kahulumende eyokuthi izijeziso lezi yizo eziphazamisa umnotho weZimbabwe.
Izijeziso ze-EU azilani lokwenza lezi jeziso zonotho. Ngaziphazamisi inhlelo zokuthengiselana phakathi kweZimbabwe le-EU. Ngaziphazamisi njalo inhlelo zokuthi abatshali bemali bazevula amankampani abo eZimbabwe. Ezikwenzayo ukuthi zivimba amankampani aphansi koluhlu lwezijeziso afana leZimbabwe Defence Industries kuphela. Phezu kwalokho, kulezi jeziso zokuvimba iZimbabwe ukuthi ithenge izikhali. Ngakho, imbiko yokuthi izijeziso lezi yizo eziphazamisa umnotho welizwe kayiso iqiniso.
Lawo ngamazwi kameli we-European Union eZimbabwe, umnumzana Timo O'Connor. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo yena uthi lanxa bekunanzelela ukuthi i-EU isiyekethisa bafuna izijeziso lezi zesulwe zonke ngokugcweleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi kaboni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ewahlonipha amalungelo kaZulu.
Eqinisweni kuhle ukuthi kukhulunywe kodwa kunzima ukuthi ukhangelele ukuthi bazakwenza. Ngoba bengakwenza khonokho ukuthi bazalahlekelwa ngumbuso. Ngoba singananzelela basembusweni ngokwephula amalungelo oluntu. So ukuthi sithi kwangkona bazakubani ukuthi belondoloze ilungelo loluntu abantu bebe ne-right yokuthi bezicabangele, bezenzele izinqumo kunzima ukuthi sikukhangelele. Ngoba zide kusenzakala la ngendlela abantu abadubeka ngayo. Basebehlamuke ngaphansi kwalo mbusazo.
Yiziphi izehlakalo Fuzwayo ongathi zikhomba ukubana ngempela amalungelo kahlonitshwa nguhulumende weZimbabwe?
I-freedom of association, i-freedom of speech ayikho eZimbabwe. Ukuthi abantu nje behlangane bebonisane bagaventi ngemithetho yona leyo, the amended posa lesi kuthiwa sokuyini kathesi. Obviously iyalimitha ama-freedoms abantu lokuthi betishe i-right to information. Uzathola ukuthi information is censored. So kunzima ukuthi ukhangelela ukuthi abantu konke khonokho kungavehle kuvule kuthi abantu hhayi sebethola information yonke ngokwenzakalayo langamalungelo abo. Uhulumende loyo engalasa yikubona vele ama-amendment aye-constitution wonke athatha away ama-freedoms ayekhona. The little gains ezazenziwe ngokubhalwa kwesisekelo, the whole idea ukuthi abantu bengabi lamandla lamalungelo ukuthi bebonise abakufunayo. Ungakhangela kumnyaka ophele abantu bathe betshengisela ukuthi ama-results ama-elections bephuzele ukuphuma, uhulumende uthethe umbhobho wabadubula.
I-European Union yona ungathi iluphatha kuhle na udaba lwezijeziso lolu ngendlela ekhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo? Ngoba sibona uluhlu lwezijeziso osolukhona okwamanje lufakwe eceleni nje. Indlela engakhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo nangu uhulumende le?
Ngibona ngathi i-European Union izama ukuthi engxenye ingarelaxa khonokho laba bazabona ngani sebeyamukele labo bethile ngcono. Kodwa vangathi kuthatha inyamazana yeganga nje ukuthi usuyihlalise ekhaya. Kunzima ngoba vele yona inyamazana yeganga.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu, sixoxela ekobulawayo. Izisebenzi zekhansili yakobulawayo ziphakathi kokuhamba zivalela izakhamizi amanzi ezindlini ezilezikwelete kumasipala emizameni yokubamba abantu ngamandla ukuba babhadale imithelo yamanzi. Lokhu sokuthiye iningi lezakhamizi liphephela ezikotshweni zona lazo esezisandelwa. Amadamu anathisa leli dolobho aloke esilela ngamanzi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Inkulungwane lenkulungwane zezakhamizi zakobulawayo ezilezikwelede zemithelo yamanzi lezinye indleko sezivalelwe ukuthola lawo manzi ngumunicipala njengendlela yokuzibamba ngamandla ukuthi zibhadale isikwelede sikaCouncil esesifika izigidi phose ezingamakhulu amabili zadola i-$183 million. Phakathi kwaleyo mali uhulumende yena ukweleda iCouncil inkulungwane ezingamachumi ayisificaminwe mibili amadola. Unkosikazi Sikhangele Joe, umabhalane weCouncil edolobho lakobulawayo, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lokuvalela izakhamizi amanzi.
Ekhathesi phakathi komuzi iCouncil ihamba ithonisa izikwelede and imethodi esizisebenzisayo khathesi ukuvala amanzi kulabo abalezikwelede zamanzi. Kungakho siyakhuthaza abantu ukuthi bangazi bangene kuvalelweni amanzi kabazame ukuzobhadala izikwelede zabo. Njalo okunye sikukhuthazayo ukuthi sicela ukuthi bakithi lingaze labhadala kubantu labo abazovala ngoba leyo mali yabe ingasoze ifike eCouncil. Imali yeCouncil ibhadalwa emahofisini ibe le-receipt. Lingaphi abantu sizwa kuthiwa kulezi ndawo lapho abanye abantu abakhipha imali zabo besipha labo abazovala ukwenzela ukuthi bachiye bengavalanga. Siyakhuthaza ukuthi kulokho kungaze kwenzakala ngoba liyabe liqilana lobabili and isikwelede sakho.
Umanjinela weCouncil edolobho lakobulawayo uSimela Dube uchasisa isimo samanzi emadamu akobulawayo ethi bathole okubili ekhulwini kuwo wonke amadamu akobulawayo.
Isimo samanzi kasikatshintshi kangako. Siyabona izulu belisina in the last few days but asikatholi ama-inflows ayangapha. Still less than a million of inflows in the last 3-4 days, which is just about 5 days. Ongaba yi 5 days i supply yamanzi. Uaphancema utholile mbijana ube ku 2.5% use ku 4%. Unyankuni layo be ku 51% use ku 52%. Mzingwane layo uthole kancane ube ku 3.8%. Laise ku 4%. So we're hoping ukuthi izulu lizaqhubeka lisina ngoba kujalo ukuthi nxa sokumanzi kulapha amadamu athola khona amanzi amaningi nxa sokugeleza ngoba lelade lisina kade ligeleza litshona phansi ligeleza livala amachibi lezi zibe ziyabe zikhona. So ke sicela ukuthi abantu bakobulawayo.
Isakhamuzi selokitshi lemakhokhoba umnumzana Nisbet Sibanda uthi uvalelwe amanzi ngoba elesikwelede samakhulu amane amadola.
Amanzi ayavalwa ngeke ukubhadala kathesi ngikhuluma sowavaliwe. Izindlu eziningi azila manzi. Mina ngangilesikwelede se-480 babuya bazovala. Ngasingela amanzi endlini sesibuya sithatha esibhoranini la. Kuba nzima nxa kukuthi isibhorane siyabe sifile. But njengakathesi akuraiti asifanga babuye bazosilungisa. Kungcono nje siyabuya sithatha khona then size sizuza imali yokuthi siyobhadala babuye bezosifulile.
Esinye isakhamuzi semakhokhoba unkosikazi Mebhonyoni uthi isikwelede samanzi alaso genelisi ukusibhadala ngakho ke usephila ngokukha amanzi esibholaneni esingumango.
Napotlobo enhlangana nalo empilweni yami. Impilo yangikhona yengani inzima iwomile kakhulu. Impilo lesiphila ngayo lalo nyaka lezulu alinanga. Khathesi sihlezi lapha amanzi ngamanzi abe ngamanzi ukuthi siyaphiwa nje siyashiyana kwesikhathi siyaphiwa 2 days abe ngekho 2 days ikhona. Nidube sendibhekana nalo kakhulu lapha ukuthi ngivalelwe amanzi. Amanzi ngithatha esibholaneni kungumanga ukuthi futhi udinga efika khona. Imali yakhona ukuthi yena lengikhunywa ukuthi ngiyibhadale ingani iyangikhama. Ngizayikwanisa nizawuphunga ukwenza njalo uNkulunkulu uzaqhuba ukuthi uzawenza uzakwazi ukwenza kwakhena uJehova.
iCouncil edolobho lakobulawayo ikhuthaze labo abalezivumelwano zokubhadala isikwelede kancane kancane ukuba baze bazokhuphula isilinganiso semali abayihlawulayo. Udaba lokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo seluleminyaka kuludaba egudwini osokubangele ukuba uhulumende athathe inyathela. Ngeviki edluleyo ekhuluma emhlanganweni labemhlanganiso ezizimeleyo esigodlweni sakhe eState House kobulawayo, uMongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa utshele abantu ukuba ukwakhiwa kwedamu leGwayi Shangani sekumqoka kibo ukuze udubo lokusilela kwamanzi okubhekane labantu eMandebeleni luphele. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
ELizimbabwe seliqalisile ukulungiselela ukunanzwa kosuku lokuqakathekisa okwenziwa ngabatsha olweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day oluthakazelelwa mnyaka yonke mhlaka 21 kulinyanga. Ingcwethi kwezombusazwe la kundaba zabasakhulayo zithi ukunanzwa kwelanga leli kuchitha isikhathi ngoba iningi labontanga libhekane lenhlupho eziningi. Unkosazana Thando Gwinji owenhlanganiso ye-Youth for Innovation Trust utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukuba lelanga eliqondane lokunanza okwenziwa ngabasakhulayo.
Kuvele kuqakathekile ukuthi kube lelanga eliset aside for ama youth ukuthi siqakathekise imisebenzi yawo, siyinanzelele njalo siyinanze njalo sibone indlela zokuthuthukisa le misebenzi ukuthi ibe yimisebenzi ekhanyayo, imisebenzi ekwanisa ukumisa isizwe sakithi. Kodwa unfortunately usuku lolu olwe-National Youth Day olumhlaka 21 February lwabuya kithi tokenistically after the former president uRobert Mugabe, it's on his birthday, belungakabi lenhloso yokuthuthukisa ama-youth, but bekuyinhloso yokuthi kube le something engabamisa strategically with ama-youth because ama-youth ayi-majority ye-population yeZimbabwe.
Sikhangela isimo somnotho elizweni esilokho esiqhubekela phambili siguguduka. Siyezwa ingcwethi ezijeneyo zisithi umumo okhona elizweni usenze ukuthi kube nzima ukuba ngumuntu ongisakhulayo. Ukubona njani lokho?
Mase sikhangele isimo somnotho welizwe, uqinisile sibili siyaqhubeka phambili lokho esiba worse and worse. And kunzima kakhulu ukuba ngumuntu osakhulayo nxa kulenduweko eziningi. Kunzima kakhulu for abasakhulayo ngoba nxa ungumuntu osakhulayo uyabe ulamaphupho ofuna ukuwafeza, uyabukhanelele ukuthi nawe wakhe ube lemuli and wenelise lokufida imuli yakho yona leyo kwenzela ukuthi sizwe sakithi sibe silokhe siqhubeka silokhe silabantu. Nxa sikhanyele ngendlela okwenzakala ngakhona uzwa untange sithi mina angenelisi ukuba lo mntwana ngoba angeke ngakhona ukum-afforda.
Sikhangele indubeko ezikhona elizweni, kukhona na okungenziwa labontanga ukuzithuthukisa?
It's really up to ontanga as the majority of the population ukuthi instead of ukuvumela lokho kwenzakala around thina lokulandela lokungena ku system yona le esibulalela umnotho, kumele ukuthi ngasi yenza something, siyasukuma siyakhuluma siyalungisa okusaffectayo. Okunye okukhona singakwenza njengabontanga ukuzithuthukisa, we need to start taking advantage of the fourth industrial revolution eZimbabwe ukuthi singabi silokho sicabangelela ukuthola onalwana umsebenzi owe industry ongena ngo-7 ekuseni uchayise ngo-5 ntambama, but kumele siqalise cabange innovatively sibone ukuthi how else can we employ other options of surviving.
Unkosazana Thando Gwinji ngowenhlanganiso ye-Youth for Innovative Trust obexoxa lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazo muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki onke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa ngosuku lwabatsha olwe Robert Gabriel Mugabe National Youth Day olunanzwa mhla ka-21 Nhlolanja minyaka yonke. Sikhangela inhlupho ezibhekane labatsha eZimbabwe, isikhona na inguquko phansi kombuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa? Ontanga sebethola na amathu okuzithuthukisa? Abafisa ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu leVOA Ndebele. Mthakazo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe, umnumzana Mike Pompeo, ugqibe uhambo lwakhe lokwethekelela amazwe aseAfrika ngokuya kwele Ethiopia. Kwele Ethiopia, uPompeo uhlangane lenhloko kahulumende umnumzana Abiy Ahmed, yena ohlonitshwa kakhulu emazweni omhlaba ngoba ethole umvuzo weNobel Peace Prize. Ababili laba baphathe indaba ezimbalwa zokudlelana kwamazwe abo. Kufe abantu abangamachumi amabili kwele Niger ekuxokozeleni kwabantu befuqana bezama ukuthola ukudla lemali ebisabelwa iziphepheli ezabaleka kwele Nigeria. Iningi labafileyo ngabesifazana labantwana. Okwamanje ngesizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo oluphathelane lezenotho.
Intengo yempahla ezitolo isikhwelile njalo kusukela izolo osekuthiye iningi lihlaba umkhosi lisithi kalisoze lenelise ukondla izimuli. Izolo usibalukhulu webhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguja wethule umbiko wakhe oqakathekileyo olaya ukusetshenziswa kwemali owemonetary policy. Ngasikhathi sinye izisebenzi zikahulumende zengezelelwe iholo lazo. Akucaci ukuthi kahle kahle kuyini okubangele ukukhwela kwentengo, kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi sokuyimvama ukuthi izisebenzi zingakhwezelwa iholo intengo layo ikhuphuke ezitolo.
Liqiniso ukuthi intengo yezinto ikhwelile emashops. Akukutsha-ke ukuthi intengo ikhwele ngenxa kuyikuthi uhulumende uyengezelela iholo. Kungaba ukuphela komnyaka nxa izisebenzi zikahulumende zithola ibonus. Kumbe phakathi kwesikhathi nje kungavele kukhulunywe ukuthi uhulumende uzayengezelela izisebenzi zakhe imali. Siyakunanzelela ukuthi abamabhizinisi kakhwezakhe intengo yezinto ema-shops. Singathi i-culture kumbe i-ethic kumbe into embi eyenziwa ngabamabhizinisi, asikuthakazeleli lokho. Bakachasisi-ke abamabhizinisi ukuthi bakwenza njani, ngayiphi indlela bakwenzelani. Loba kulokukhumbulela ukuthi imali le enikwa izisebenzi zikahulumende kasiyo mali, bathi uhulumende uyaprinta imali.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ophatheke njalo kwezombusazwe uthi ziningi izizathu ezingaba zibangele ukukhwela kwentengo.
Impahla ikakhulu sikhangele zokudla esingathi ngama-grocery sokukhwele okumangalisayo, sokudura ezitolo lapha. Sibona ingane kubangelwa-ke i-monetary statement-ke ekhitshwe-ke ngumthuli-ke umankuzya wakhe yabe-Reserve Bank. Lokukhweza-ke abakwenze impuphu, yikho sokwenze-ke izinto zaqalisa ukuthi zikhwele zibaleke kakhulu. Ukuthi-ke umuntu nje kasenelisi ukuthi-ke athengele-ke imuli-ke ukudla okweneleyo, ngoba hathi ngendlela okukhwele ngayo kuyesabisa lokho, kukhwele kakhulu. Nxa singafaka ngephesentezi mbonengalo, ngabe kukhwele phakathi kwesingathi yi-45 kusiya ku-50%, esingathi yingxenye-ke yeprize elivele ikhona. Yindlela kukhanya izinto zikhwele ngayo ezitolo lapha, zikhwelile kakhulu okumangalisayo.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Sisamathe uthi impilo isinzima kakhulu ngenxa yokukhwela mahlayana kwentengo ezitolo okubalisa imbadalo yamakhombi.
Hayi, imthovu ikhwelile. Ekuseni nje sigadade besithela ukuthi ntambama basebesithi 6 pounds, okuthi bathi balandeliselwa ukuthi ifiweni la ikhwelile, because nxa betsho bathi 5 liters bayithenga 150 rand. So labo yikho kwenza ukuthi bathune sebekhwezi ushova yabo ukuthi labo benelisa ukuthi bathenge at least 5 liters efuel. Ngoba bathi tripheli one alibakhipheli imali ekwana i-5 liters vele. Kuphila yikuncengiswa nje kuphela ukuthi uyazama la uthi khonokho okuncane okutholileyo ukwenze kukwane.
Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumers Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, uthi okwenziwa ngabosomabhizimusi akulunganga.
Yebo kunjalo, intengo isikhuphukile izinto eziningi. Ubalisa imishova, ubalisa lokho esikuthenga sikudla usuku ngosuku, ukukhwelile kakhulu kwaya phezulu. Okuyinto engalunganga kakhulu ngokuba phela ngangaba abantu bengahola kube sokuthiwa kayithathe yonke imali iphelele ezitolo, kusho ukuthi ilizwe lethalisamanga ngendlela efaneleyo. Kodwa siyazwisisa njalo ukuthi ukuze ulungise lokho kwezitolo kumele uhulumende alungise umkhono ungafineli izinto zigcwale kuyo yonke indawo ngendlela efaneleyo, yikho kuzazenza zithengeke.
Izisebenzi zikahulumende zikhwezelwe iholo ngesilinganiso esiphansi kulaleso ezazisifuna. Inhlanganiso yeZCTU ithi ilokhu ilinde ukuthi uhulumende azitshele izisebenzi ukuthi zizengezelelwa nini njalo ngesilinganiso esinganani. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Ngesikhathi eZimbabwe libhekane lodubo lokusilela komumbu, abagaya impupho batshele amalunga edale lePhalamende namuhla ukuba kulabanye babo abakhipha umumbu elizweni bayewuthengisa kwele-DRC ngentengo ephansi eyabe ibhadalelwe ingxenye nguhulumende. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Lokhu kuphume kuphenyo olenziwa yikomiti yedale lePhalamende ebona ngezokulima olokudingisa imbangela yokusilela komumbu elizweni. Omunye wamalunga enhlanganiso yabagaya impupho e-Grain Millers Association GIMAS, umnumzana Wayne Brunt, uveze ukuba udubo olukhona yikuthi kulomkhuba wenkohlakalo wenzakalayo emsebenzini wabo. Umumbu olwentengo ebhadalelwa indleko nguhulumende ngohlelo lwama-subsidies uthengisela kwele-DRC ngamanye amankampani amakhulu.
There's a lot of, I don't have the evidence, but I'm sure if I can point you in the right direction.
Angila ufakazi, kodwa ngiyenelisa ukulipha ufakazi ngokuthi umumbu uhanjiswa kwele-DRC.
To provide food for the country that's not being used for those purposes, it's for something else.
Umnumzana Davis Muhambi, owe United Milling, utshele ikomiti le ukuba waxotshwa enhlanganisweni yeGIMAS ngemva kokungavumelani labo kumbono wokungameli izifiso zamalunga kodwa ezamankampani amakhulu anjenge-National Foods.
So we suspect, and that was the maize that was then being loaded to go to the DRC.
Sicabangela ukuba yiwo umumbu owawuthathwa usiwa e-DRC. Imota ezisuka eZambia neDRC zisiya eSouth Africa zazihamba zingela lutho, zidindwe eboda engani zilolutho, bese zidlula eZimbabwe eHarare zithwala lumumbu obhadalelwa nguhulumende ziwuse eDRC.
Umhambi uqhubeke esithi uzimisele ukuveza inkohlakalo yonke enzakala elizweni emsebenzini wokutholakala komumbu lokugaywa kwempupho elizweni. Lokhu kusekelwe nguBrandt yena othe kabasela themba leGIMAS yikho bebumbe inhlanganiso emela osomabhizimusi amancane abagaya impupho e-Small and Medium Millers Association. Ingcwethi umnumzana Masimba kuchera uthi abathengisela impupho phandle kwelizwe bakwenza lokhu ngokuba befuna ukuthola ithuba lokudinga imali kwamanye amazwe ngoba isilela elizweni.
Siyabonga siziphetheke ngokukhangela ebezihamba phambili. Umeli we-European Union eZimbabwe uthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga labanye abathathu bazaqhubeka bekuluhlu lwezijeziso zenotho. Izisebenzi zekansili yakoBulawayo ziphakathi kokuvalela izakhamizi amanzi ezindlini ezilezikwelete. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.